Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private, akusho into omele ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Joli D. Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe ukuhlangana nezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini khetho lomnyaka ka 2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abedlula amachumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le coronavirus ezikolo zezigaba ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani, kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwescience. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo, ingqe umuntu engavuma ukuphuma kwenhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private, akusho into omele ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media, sikubona kumabona kude, sikubona emsakazweni, sikuzwe emsakazweni, sikubonakala abantu benikezwa imiphumela yama DNA yabo, yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private. Sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiba badinga leyo imiphumela ye DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abaningi kangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye kuba?
Ngingayihlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame, singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi, eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumbe amathathu, ma esezithwele kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu usebheka ukuthi hayi phakathi kwalabo abantu kade ngilabo, akasabheka ukuthi onguye ngokumpela kungaba nguphi. Usekhangela nje ukuthi phakathi kwalabo abantu laba kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakale kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba la ma DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngokuchapha obenziwa ngabanye omama loba njani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu singakubiza impela sithi njengabo mama ibuchapha obenziwa ngabantu bangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenzwala ama DNA bese kusiba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu osiyabe sibuthi bona busenzwa ngabantu bangomama ngale kuyibuchapha mpela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okuqakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo umshado uhambe uyebuyele ngakini ubusu siyazala mhlawumbe abanye abantwana kulokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya ibuchapha lobo kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singeke sithi lento sithi into esiyenzeka manje ngoba sisiyibona sokusenziwa lawa malibo fuzo abantu bedinga imphumela yama DNA into ebivele ikhona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni yakho okwakudala bekumbani udlathwa nje kungavezwa njalo lama DNA elawa ayengekho ungathi sithola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthele ukuthi umuntu usezemdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwa walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala mtele ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwa walapha ekhaya kodwa ngoba abadala bele ndlela yabo yokufihla izinto besile sithi hayi ezalelwe esibayeni yakho lo babe ngabisazihlupha belifihla ihlazo elinjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
Nkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane. Ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Joli D. Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki. UMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. UMatongo ubhubhe engozini yemota evela akhankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli izindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingcikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engcikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo odabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethule amazwi enduduzo sithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngabutho Mabena uthi badabungile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaya lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe ukuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
As siqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho, osekukhomba ukuba kuzakuba isiminyeminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula, lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mkondobanzi Magonya.
Liyabelibona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalela ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende, ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo libe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenzela ukuthi nxa amabandla ayiwona amgqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla participateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke ibandla liyabe liwinile iZANU PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla eliyaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona ungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Foka Gandhi, njengoba nje sengike ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana kuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona, khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyekhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kakuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi ngabe kuthiwa vele kazange abe khona le parliament. Baningi ama constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama constituency okuthi lubana kuthiwa iMDC leMDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lokuqala esilwenze ngeconstitution nale entsha iMDC yayithole nqangaphambaza, yayithole 99 ama MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasona siyasikhathi ngabe kuthiwa iMDC leMDCT zavota ndawonye bezithola amalunga awephalamende abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu i-constituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjenge ZANU PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabo feja feja, ngoba ugcina umuntu lanxa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kupholadi ube sophiwa imoda lokunyokunjalo.
Uqinisile Sibili Mfoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa ipholadi kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa ipholadi lokho, ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzivando zibani bathwele ama briefcase ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mkondobanzi Magonya yingcwethi ecumungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ugatsha lezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwa igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33 Midlands, Itoba Minwembili, 8, Maswingo, Ichumi na Skombisa, 17. Lo yetwa, wengabazwe, ngabatholele ligciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebenqome ukupheliswa kumngcele we-Bed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokunobufakazi bokuthi lokhu akusiloqiniso. Okwamanje sengilithiya esandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabonani uStudio 7, abasakazi mbulisi nabalandeli beStudio 7. Hayi lapho siyazizwa indaba zasekhaya leziyazi. Aluba kuyenzeka mpela kukhuthazeke ukuthi thina esingapha ngaphandle kudiaspora sibe nelungelo lokuthi sivote silapho esikhona. Into engasijabulisa kakhulu leyo ngoba siyafisa impela ukuvota nathi. Ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu. Kokuhamba abanye besayo. Leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yazi ngiyazithumela impela imeseji zami azifunda ngazisezingaki. Bengicela impela abantu beStudio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngiphinde futhi ngikhulume ngalokhu kuhlukanisana ngokwemihlobo. Into engasebenziyo-ke leyo. Angithandi-ke mina ukuthi ngibethe igama or ngiphathe igama lephathi. Kodwa-ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa akulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina esizalwele laphaya. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini esithulana ngomshona impumalanga. Hayi, mina ngiyithandike le ukuthi uzokuthuma umuntu wempumalanga, umuntu wakuphika kuphi iNdebele. Hayi khona angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Uyabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi, ngeke senze lutho. Angibonge kuleyo ndawo, ambonge hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
MaStudio 7, ma-journalist abithi, labalandeli abalaleli iStudio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo nguMordekhayi Ndlovu, obuyethela nyembekhesi. Yeah. So isicelo sami sokuthi akuthi i-government ekhona eKamnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe bakudiaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana beZimbabwe kumbe bekwabakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezinhlizweni zethu ukuthi kungasinika ikusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi umthakazi omuhle asimlandeleni umfoka moyo, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Nina ngumankomazana wecholotho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamaje izinto. Umqondisi lo Chamisa abakabusi ngesi manje bablinga ngalipi yekelani abantu benze abakufisayo singachokolani asikhulumeni kahle lo ozathola umbuso uzawuthola ongawutholanga laye kawutholanga mina angiboni ukuthi uThamisa singamgxika sithi uyenzeni ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe njalo ngumuntu laye osafisa ukuthi aphathe abantu ngendlela layo oyibona isenzakala kuzana njengoba nje laye umqondisi ebona okwenzakala kuzana
livuka nje balale be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalunku elubhane esengipholu ngisithi ngivusa umama onaNhlanhla khonaphana emalunku koncube komatshivovo ngibikelele lo nkomo RJ lomdala osathulana uNdevula ngithi liyaphila yini badala bami ngithi ilanga kuphela ngapha eBotswana hhayi liyatshisa kakhulu ngapho eZimbabwe kunjani izulu seliyakuna badala lilungiselele ukulima phela lingayekeli ukulima ngisithi ngiyabonga
beStudio 7 beStudio 7 ziyalivukisa abantu bakithi linjani lonke linjani lonke abantu abalaleli laba kanye labasakazi beStudio 7 hawu thina khonoko siyaphila lapha ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane nxa sikhuluma ngeAfghanistan iAfghanistan siyakwazi ukuthi lilizwe esingake sithi ukuthi elalisetshenzwa kumbe lithunjwe singathi elalithunjwe yi-America right nxa i-America yayitrena abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yayayile army but i-army leyo ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America so nxa ungahlaleli izweni bengakufuni ungazibula amandla anganani uyabufana lo muntu oluzayo ngoba akulalutho oyabulwenza nxa uletha ukudla bayadla nxa uletha lokhu bayathatha kodwa wena ngokwakho kabakufuni yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana athenwa i-America ayihlulwa ngama-Taliban ngitsho i-Taliban nxa laba i-America yayiphuma babethi vele kade lasihlupha liphonga usinika umsebenzi wokulwa labafowethu babe beyekela so uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile isiphelile i-Taliban yabusa ilizwe yayivele libusa lokhwani ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani ungabona nto behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwo wakhona i-America ibiphakathi khona phana ifanana lokuthi iqeganisa abantu be-Afghanistan not ukuthi yabayakhela ilizwe labo ganisa kuphela so bakade sibakhululekile ngokuphuma kwayo
Studio 7 linjani lonke ngiyathaba uzamungena kumsakazo lo namhlanje sengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani izano madoda isidiliwe madolo enzima sibili izano kayikalutho from 1980 41 years today kule 41 years kunjalo abantwana abaze kule 41 years ababonanga lutho izano isibulele sinje nje siyakhala sikhala ngayo awulanto abathintelayo noma ugwali konke laba nampa labomonsela sebejwene izano PF awulanto abayenzayo nangu umisayirambo sojwene ilokuzenza izano nangu sesesweden hayi lokhu asikufuni Thamisa get forward my friend sukuma mtakamama sumise ukukhanyeli iphathi ngazitshintshe ilizwe ngelomgodi oyibize ngani siyalamukela we need change in Zimbabwe asifuni olunye lutho futhi we need a change not a change that engasozifike sifuna ichange yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe thina sesigugila sisela lutho sicela lisikhokhele njengalobu ukudla bezane obukhona sibufuni mina ngagwakahambe
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngu-Gift Sondo kufoka Ndlovu laphana ePlumtree ebengithanda ukuthi nike mbuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwekugrawundi owokuqala umbuzo yikuthi kanti izanu ibulala abantu bakithi emnathebelelendi izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizanu sizaqala siqobe abantu aba-over 40,000 abamathebelelendi uma zayaziswa hayi azilungise number 2 izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama-traditional leaders umsebenzi wabo yikulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition ingabe igugrawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezanu yini ababelenza makulokuthi hayi igugrawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko hayi izinduna ziyilungise ngoba mina indlela engazi ngakhona iGugurawound it was a genocide. So i genocide ayilungiswa ngama traditional leaders. I genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabuya liphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona oro ngobani ababe yenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebesebethatha bebotshwe ikhona ikhoti laphana okuthiwa International Criminal Court eseHague bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba hayi izinduna bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakudiaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezano kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama-electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakudiaspora this coming election bezame beregister sivoteni akusizi ukuhlala ucomplaina ngezano ungakazi uvote sese sibongela lo baba laphana uSibangilizwe Nkomo hayi siyambona uyasebenza ku-ground kayibambe kanjalo ama-ovethi wonke avotela izano akabuyele kuzaphu ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelangi lokwenza le studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngozibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingasilo ebelicatshangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele isivalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe big lie eyokuthi wawina ama-election ka-2020 wadliwa ngoba warikwa kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu-Trump njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebhizi bepushi i-agenda ka-Trump ngokutshengisela kuyadanisa kuyo u-Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba neni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li-united. Lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu-Trump after edliwe ngama-election ngu-Joe Biden very un-American ngoba i-America ilizwe le-democracy lapho okuhlonitshwa khona umthetho and lokho besikubona ukusenziwa ngabalandeli baka-Trump kuyayangisa kakhulu. So I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo kwangomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhela amandla amaningi kakhulu kuma-Republican ngoba masikhangela ukhetho luka-2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawa awathola ngo-2016. So kutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma-Republicans ilokhe inkulu is still wider and the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo-2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for 2 terms as a 4 years each. So abanye lokhe belethemba kuma-Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupporta. Kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump 1 waluza iWhite House, 2 waluza imajority kuCongress, 3 waluza imajority kuSenate. So ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabenza ukuthi bawine again i-presidency noma i-Congress. Ukuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi ma ungabasupporti bazokuthuka kubo-Twitter lakubo-Facebook lakuphi lakuphi even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lonembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela ngendlela eyakhayo, it's either bona or the highway. So ma umuntu moderate ofuna ukuphila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ungathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.